sasukela ke esibiza sithi ye rule 16 sehle futhi ke siye ku rule 5 na khona ke ku rule 11 no rule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandlaleni yomthokazi Republic Party ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo esokuthi ke kufanele kube khona abanye esibambisayo ebandleni sifuneke ubulungu babo ebandleni. Okuqala kunguThembisane Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini isihlalo kwamathebeleleni North. Sesithethe-ke isinqumo sokuthi-ke akasayi kuba lilunga lemthokazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi-ke uMtenda Silombo naye futhi emathebeleleni North kuthi futhi yena-ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting US chairperson. Okusho ukuthi-ke bona laba esengithe ngababetha-ke abangaphezulu abasenalungelo lokuthi-ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party, futhi-ke kusukela namhlanje abasavunyelwe ukuthi basebenzise-ke ama-emblem emthokazi Republic Party nakho konke-ke okugoqela-ke iziboniso zemthokazi Republic Party. Abasenalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza imihlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo-ke sikhangele-ke ku-press release yabo abayenza mhlaka 1 October 2023. Kukhona futhi amanye amalunga abakhona-ke phakathi kwe-executive ye-NIC NIC abakhethwayo nabo. Kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanye na yonke le nto eyenzakalayo noma bekhethwe bengazi. Babuya baza emphakathini baziveza bathi bona abayisibo futhi kabaphatheki kulokho. Bese-ke ukuthi-ke laba abalandelayo senzelothana okuthiwa yi-provisional suspension abanelungelo lokuthi-ke baqhubeke bebiza imihlangano. Ilaba abalandelayo u-Edmund Bakagcwayo owasemathebeleni South, u-Eugene Ncube wakoBulawayo, uBembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehlisele Ndebele semathebeleni North, u-Alick Moyo owasemathebeleni South, uQuingo Khumalo owasemathebeleni North, noJamulani Sibanda owaseMidrand. Lawa amalunga wonke lawa asenalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa-ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party, futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party. Laba engibaqalileyo amangu-7 kusakhangelisiswa-ke ngobulungu babo njalo lokuthi-ke ukuze bayefika ngobuningi bafika njani. Bese kuthi-ke mase kuhlolisisiwe lokho-ke sekuzathatha-ke izinqumo ngabo kubonakale ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama-investigations wonke asabe seyenziwe.
Uma sitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho-ke lapha-ke emhlanganweni okukhona-ke e-press club, siye sathinta-ke njalo futhi-ke okuhlanganisela-ke udaba olwe-international lobby. Esukhangele lapha kudaba lwe-international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla lemthokazi Republic Party, ikakhulu-ke sikhangela ukuthi-ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungazivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho ethizeni ekhona efakwe nguhulumende.